sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sister Washington, D.C.
Izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi kuThumba lakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, selimemetheka ngamandla igciwane lecoronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa uqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yiMicron elilobukhali. Kusokuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo elokitshini leChabalala okucatshangelwa ukuthi kubangelwe ngamanzi angcolileyo.
Sesifakile eChabalala Clinic omongikazi futhi abaningi. Sesifake futhi udokotela omunye ukuthi encedise ukukhangela ama-patients. Ukuqina kwamanzi laye sike sayimisa.
Amabhanga akwele South Africa abikwa esefuna ukuvala ama-account abantu abadabuka eZimbabwe abasebenzisa ama-permit asephela umsebenzi ekupheleni kwayona le inyanga.
Bona sengathi iphelile nje le ndaba indlela yokuthi mhlawumbe kube khona ithemba ukuthi le ndaba iye ezinkantolo nathi siyochaza ngendlela esibuka ngayo nokuthi lokho kwenza kwahulumeni akukho semthethweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selimemetheka ngamandla igciwane lecoronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa uqhamuka kohlobo legciwane leli oluthiwa yiMicron elilobukhali. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 712 ababanjwe igciwane lecoronavirus loba nje kungela muntu obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba abedlula ikhulu 104 ngabathole leli gciwane ezikolo zelizweni jikelele. Isigaba seHarare yiso esilabantu abaningi ababanjwe leli gciwane abangamakhulu amabili 246, kulandela isigaba seManicaland esilabantu abedlula ikhulu 139 ababanjwe leli gciwane. Lolu gatsha alukacaci ukuthi umkhakha wegciwane lecoronavirus omutsha wona lo othiwa yiMicron usukhona yini elizweni. Sokuqhamuke umkhuhlane wohudo elokitshini leChabalala kobulawayo ocatshangelwa ukuthi ungabe ubangelwe ngamanzi angcolileyo. Ngokuphetha kosuku lwayizolo bese kulabantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 255 ababanjwe isihudo lesi. Lanxa ikhansili yakobulawayo ivala amanzi okwensuku ezintathu, isike yama ukuvalela leli lokitshi emizameni yokulwisana lesihudo lesi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikhansili yakobulawayo ithi ithole imbiko yezehlakalo zokubanjwa umkhuhlane wesihudo kwezakhamizi zelokitshini leChabalala mhlaka 28 ngenyanga edluleyo kaLwezi. Isikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngokuqhamuka komkhuhlane wesihudo eChabalala.
Idolobha lakobulawayo lithole imbiko yabantu abaphethwe ngumkhuhlane wesihudo khanya ivela kuzakhamizi zeChabalala extension. Njengedolobho sikhuphe abantu abasebenza councils esingathi ngama environmental health practitioners ukuthi behambe bekhanyela ukuthi kuyini okwenzakalayo eThabalala. Njenge councils sicine singena emphakathini sibacebisa ukuthi behambe eThabalala clinic for treatment. Umuntu
uqhubekela phambili unkosikazi Mpofu ekuthaza abangezwa kuhle ukuthi baye kwelatshwa kungelambadalo eklinika eThabalala.
Sesifakile eThabalala clinic omongikazi futhi abaningi. Sesifake futhi udokotela omunye ukuthi encedise ukukhangela ama patients. Ukuqunywa kwamanzi layo sike sayimisa ikakhulu eThabalala extension. Siyananzelela zakhamizi ukuthi idolobha kathesi liku 72 hour water shedding and ngalesi sikhathi kuyenelisa ukuthi ama impurities angene kupompi zamanzi. Yikho siyacebisa ukuthi after i-shedding ye 72 hours uma amanzi ephenduka asibiliselini amanzi okunatha.
Unkosikazi Siphathisiwe Ncube umhlali welokithi leThabalala uthi amanzi lokhu evaliwe loba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo.
Amanzi abo khathi sahambe ngama 9 kodwa kuke kwa-announce izolo kwathiwa ukuthi amanzi ahamba. Abantu ababuye bezohlaba nje uyakuye eThabalala ungagezanga. Siyatshona sinjani ke namhla alike lisungela umsithi khansi.
Unkosikazi Patricia Chabalala ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association iBupra uthi izakhamuzi zikhangelele ubungcwethi obukhulu kukhansili yakobulawayo.
Sikhangelele ubungcwethi obukhulu kubo injiniya bethu bakobulawayo njalo sibakhangelele ukuthi benze okuqondileyo ngamanzi. So thina sikhangelele ukuthi kakuhlale phansi kukhulunyisane le city council ngoba okuzalandela yikuthi abantu bazaphakama bavuke babe lodlame olukhulu ngendaba yamanzi. Ungeza ubungcono obunjani ukuthi kungabi namanzi alokhu ebulala njalo egulisa abantu.
Ikhansili ibike ukuba lamuhla izavala amanzi eThabalala okwesikhatshana ukuba bafake imithi yokugezisa impompi zamanzi. Ngemva kwalokhu amanzi azavulelwa izakhamizi zanelise ukuwathola ezimpompini. Idolobho lakobulawayo liqale ukuvala amanzi ekuqaleni kwenyanga kaLwezi ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi okupompa amanzi. Izakhamizi ziba lensuku ezintathu zingelamanzi. Ukuqhamuka komkhuhlane lokhu ayisikho kwakuqala kobulawayo. Nyakanye kubhubhe abantu abalitshumi lantathu i-13 elokitshini leLuveve ukuthi abahlaselwa yisihudo bebelinani eledlula inkulungwane lengxenye i-1500. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Maso.
Amabhanga akwele South Africa abikwa eyazise abavela eZimbabwe abahlala kulelo lizwe ukuthi azavala ama-accounts abo kulandela umbiko owethulwe nguhulumende walelo lizwe ukuthi kasoze engezelele iminyaka kumaphepha abavumela ukuhlala lokusebenza kulelo lizwe amaZimbabwe special permits. Amaphepha la anikezwa izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 njalo imvumo yokuwasebenzisa iphela kuyonale inyanga. Umnumzana Vusi Muzisibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zezwekazi le-Africa esihlala kwele South Africa i-Africa Diaspora Forum utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basacubungula ukuthi incwadi evela kuhulumende eyokuthi amabhanga engavaleli abeZimbabwe amabhuku abo ama-accounts ngeqiniso na.
Empeleni ibhanga ebizwa ngeCapitec isithumele abantu imiyalezo ukuthi amapermit aphela ngoJanuwari ngakho kufuneke beze ngoba sokungenzeka ukuthi avalwe ama-account wabo. Kodwa sisabhekisisa njalo umyalezo ongathi uphuma kuhulumeni esisafuna ukuthola kahle ukuthi uqinisekile na ongu-Directive 10 of 2021 o-immigration oqondisa ukuba amabhanga nasemsebenzini akufanelanga ukuthi baxoshe abantu laba abama-ZEP kumbe babavalele ama-akhawunti uma nje kungakafiki uDisemba 2022 okudinge ukuthi kodwa babonakalise ubufakazi njalo bokuthi sebe apply ele ama permit lawa amanye oshobo lijwayelekile angawona OZDP kodwa okwamanje sikuthulayo ukuthi sisafuna ukuqiniseka ngalombiko esuthola ezincwadini ukuthi ngempela ungabe uphuma uhulumeni na ukuze abantu bangavalelwa njalo baxoshwe emsebenzini kulesi sikhathi esoxolo abasinikeziweyo.
Nibone ngani imizamo yonke eyenziwayo ingaphumelela yini kumbe isinqumo lesi sesengesokugcina?
Ngalesi sikhathi ayisekho into esingakhulunywa ngoba uhulumeni usesithethe isinqumo sakhe wathakaza ukuvuselela lama permit. Kanti bekuvele kusobala ukuthi kukhona kade kucabange ukukhanda lapha ekhanda lakhe ukususela ngesikhathi bengawavuseleli ngesikhathi baze babuyeke kuze kube sekugcineni ngoba sibona ukuthi uhulumeni uye ngaphansi kwengcindezi ukuthi kunabantu asebehlala njalo bekhuluma kakhulu ukuthi abantu bokuza kabavumelekile ukuba kwelase South Africa. Ngakho-ke sibona sengathi iphelile nje le ndaba indlela yokuthi mhlawumbe kube khona ithemba ukuthi le ndaba iye ezinkantolo nathi siyochaza ngendlela esibuka ngayo nokuthi lokho kwenza kwahulumeni akukho semthethweni njalo kunencindezi njalo kuhlukumeza amalungelo oluntu kakhulukazi labo bantu abasebenzisa lawo mapermit amalungelo abo obuhlali ayahlukunyezwa. Kungakho sibona ngathi yona kuphela indlela engasiza. Kungakho ngalesi sikhathi noma abantu abaningi bebona ingathi ukuyenkantolo kuyikulwa kanti akusikhona ukulwa. Uma umuntu eyenkantolo utsho ukuthi asisavumelani ngalesinqumo esithethweyo, cela ukuthi kube nomlamla nkunzi. Kodwa abanye abantu uthola ukuthi bona ngoba bengazi basuke sebebona ingathi cha, uma usiye enkantolo usho ukuthi wena uyalwa. Kungakho sisithi sibona ingathi thina yiyona kuphela indlela ukuze amalungelo abantu acazulule njalo dalule lapha ezinkantolo.
Lo-ke ngumnumzana Vusi Moses Banda, umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zwekazi le-Afrika ezihlala kwele-South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Ube xoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende wele-South Africa ngalolu daba.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa sephuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Umphathi ntambo ukukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa uthi uhulumende uzimisele ukuletha inkululeko kugatsha lwezokukhitshwa kwembiko. Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare namhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni oqokwe ngabe Zimbabwe Center for Media Literacy owenzelwe kwenye ihotela eHarare. Unkosikazi Mthongwa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ngazo zonke indlela ukuthi kube nokuvuleka kwamagagasi lokuba uZulu akhulume akufunayo. Uthe lokhu kuvezwa zindlela uhulumende asenze ngazo ezifana lokuba uvumile ukuba uguqule umthetho ofana lowe-IPA wona owasuswayo wafaka o-Freedom of Information Act. Uphinde wathi uhulumende wakhe ukhululeka kakhulu kungakho esephe imisakazo yezigaba ezigoqela iBinga Chiretsi wangele Gwanda amalayisensi okusakaza. Umthongo uphinde wathi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise kakhulu indlela intatheli zindaba ezisebenza ngayo elizweni.
Sustained operations due to a myriad of factors, not least of which is the global phenomenon of a considerable decline in newspaper revenue as a result of enhanced access to the internet platform for news.
Abanye abakade besemhlanganweni lo bathi akusiqiniso ukuba uhulumende uzimisele ukuguqula umthetho olawula imisebenzi yentatheli zindaba. Ngesizwe imbono kamnumzana Nqaba Machazi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba eMisa Zimbabwe.
Ikulunga kwebhozisi ngapha bathi bafuna ukuguqula umthetho ngapha balethe umthetho wenza umsebenzi wethu ube nzima kakhulu njengentatheli zindaba. Siyabona balethile with the Information Act last year. I'm not open to 2022. I'm 2020, sorry. What to get yourself on a certain cyber security and data protection act. And sometimes the entertainment of our own is the Maracool. So, Nakonabo Kulumoti, civil divides, the government of the entertainment of our servants. The Appendix City, I, Maluma, was with some of Banapa, but let them in the intertwining. But if he Kule POX, as I am, the Wood Mauti abantu bekhulumile sithi abamele amanye amazwe lapha eZimbabwe.
UMachazi usekele umgcini sihlalo weZimbabwe Center for Media Literacy umnumzana Lennox Mhlanga yena othi uhulumende kazimiselanga ukuguqula imithetho elawula imisebenzi yentatheli.
Nxa ngikubona mina ekusebenzeni kwethu uhulumende bekunzima sibili ukuthi sibaxwayise ngendlela abalungisa ngayo imithetho yaleli lizwe. Kukhanya ngazani lokhu esisiya kule ndlela ingathi indlela esayibandayo esayicandayo sisonke.
EleZimbabwe likhangelane le ndubo lokuhlukunyezwa kwentatheli yezindaba ngabamabandla ezombusazwe ikakhulu abebandla leZANU PF lamapholisa. Umsakazo weZBC usuneminyaka eminingi uyihoda osebenzayo elizweni kungenani lokuba uZulu ukhalela imisakazo eminingi ngoba iZBC yethethwa icala lokusekela uhlangothi lweZANU PF. Kulomnyaka uhulumende unikeze imisakazo yezigaba elithumi lane 14 imvumo yokusakaza le-8-6 ekamabonakude. Ngine-8-7 iseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngendaba ezithiyeneyo eziphathelane labesifazane. Ege sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Italy le Supreme Court kwele Melika lihlolisisa umthetho wokukhipha izisu. Kulandela ukupanyekwa kodaba lolu ngabafisa ukuba kuhlolisiswe umthetho obunjwe yisabelo seMississippi ophikisana lomthetho okhona owaziwa ngokuthi iRoe v. Wade. Umthethondaba lo uhlolisisa owethulwe yiDobbs vs. Jackson Women's Health Organization kulandela ukubunjwa komthetho wokukhipha izisu eMississippi. Umthetho lo uthi kulicala ukukhipha izisu esikulamaviki alijumi lanhlanu 15 weeks. Umthetho okhona obizwa ngokuthi iRoe v. Wade uvumela abalezisu ukuba bezikhiphe kulandela isisekelo sombuso welizwe. Abahluli abayisithupha abakudaleleli kukhanya engani bafisa kwenziwe isinqumo esilakho ukuguqula kumbe ukuvimba umthetho okhona owabunjwa ngomnyaka ka-1973. Sokubhubhe omunye njalo umntwana wesikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika kulandela ukudutshulwa kwabantwana ngomunye wabo. Abathathu badutshulwa babhubha ngolwesibili ngu-Ethan Crumbly omiswe emthethandaba izolo esethu zamacala ambalwa ukubulala lokuzama ukubulala abantu abaningi esikolo lesi phandle kwedolobho le-Detroit. U-Ethan wasebenzisa umbhobho obizwa ngokuthi yi-semi-automatic 9mm handgun. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Ingcweti kwezenotho zithi ukuvinjwa kwabantu abadabuka kwele South Africa lamanye amazwe ambalwa ukuba bengathekeleli amazwe abo kulandela ukuqhamuka komkhakha we-COVID-19 obizwa ngokuthi yi-Omicron kulakho ukunciphisa umnotho wakwele South Africa lamanye amazwe. Amazwe agoqela elemelika iBrithani lamanye athi kasavumeli indiza kuthina esisuka kwele South Africa, Zimbabwe, Botswana, Namibia lamanye amazwe ngenxa yomkhakha lo omemetheka ngamandla emhlabeni wonke jikelele. Amasotsha akwele Uganda asihanjiswe empumalanga yakwele Democratic Republic of Congo lapho uhulumende alwisana khona lamalichatsha awe-Allied Democratic Forces kumbe i-ADF. I-Reuters News Agency ibika ukuba amalichatsha la abulala abantu abaningi e-DRC le-Uganda. I-ADF ibikwa ukuba idlelana le-Islamic State kumbe i-ISIS.
Akubizwa ozwayo eHillside Dams Waterfront kobulawayo ngomgqibelo lapho okuzaqhutshwa khona umcimbi wokubukisa amasiko esintu oyibuntu Cultural Festival. Umbuthano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Akwenzeke Foundation bexhasane labe Hillside Dams. ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Patisa Nyathi nguye ozafundisa uZulu ngezamasiko kuthi imbongi elodumo uNqindi Lerato Ndlovu labanye abaculi bazali bazisa umphakathi. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi we Akwenzeke Foundation unkosazana Mhlelusizo Ncube.
Kuzabe kulokudla kwesintu, kuzabe kulomceco wesintu, kulomigido yesintu, imbongi, kanye lokunenginengi, lokhu kuzabe kusenziwa ngabahlabeleli abasakhulayo, imbongi yethu edumileyo uNqindi Lerato Ndlovu, kwezembali yakoBulawayo laseMathebeleland as a whole, kuzabe kulobaba uPatisa Nyathi ozabe fundisa abantu ngembali yakoBulawayo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abangamakhulu amabili, kusiya ngaphezulu 200 plus abantu abazabuya kulomcimbi. Ukungena kuyi $5 umuntu omdala, abantwana kuyi $2. Kunjalo kuzabe kula mthanthani yabisenziwa ezemidlalo, kuzabe kule trampoline for abantwana, and then kuzabe kule ziplining sobathanda i adventure, kuzabe kule canoeing njalo. Inyama kuzabe kukhona eyosiwayo i braai, kuzabe kukhona lethewa ngamabhodi esintu, sizabe silenhloko amangqina lezitshwala ezishiyeneyo ezamabele unyawuthi njalo njalo. Sikhangelele ukuthi kube labantu abazabe bethengisa imisebenzi yabo, izinto zemisebenzi yabo yezandla, i-art and craft. Lokhu sikwenza ukuthi sithuthukise i-domestic tourism, eyiyo isindlela yokuphila kwabaningi since kwavala umkhuhlane we-COVID-19.
Kungani likhethe ukubukisa ezamasiko?
Sikhankasela ukuthi sikhumbuze intsha ukuthi impilo yezolo iyiyo elohlonzi, njalo nxa inganakwa engasincedisa ukuthi siphile inamhlanje engcono. Ngoba ungakhangela lezi nsuku lokwangena ubhova luka-COVID-19, abantu abasazani, abantu sebahlukana, imdeni omunye lomunye, noma kuthiwa ukuthokoza omunye lomunye uyabe sosinyama yakhe ebhekele. Ngakho thina Abakwenzeke Foundation sicabanga ukuthi siqoqe lo mcimbi ukuthi abantu babuye babambane, bakhumbulane, especially ngezikhathi zobunzima lobo. Khangelele njalo ukucreate iplatform ye-networking for osomabhizinisi abasakhula. Njalo sikhangelele ukuthi abantu basuke sebelobuhlakani nge-domestic tourism, eyokwamukela lokufakaza amazwi amahle ngelizwe lakibo, especially ngapha thina kithi eMathebeleland, le ndawo ezinhle kakhulu zokuvakatshela.
Unkosazana Mhlelusizo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso ye-Akwenzeke Foundation eqoqa umkhosi weBuntu Cultural Festival ngomgqibelo eHillside Dams Waterfront koBulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umbiko othi uhulumende wakhe kasoze aguqule imithetho yokhetho athi iqine ukwedlula amanye amazwe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni webandla lakhe le-Politburo ukhulume ngesikhathi leZimbabwe elilungiselela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo, lanxa kungakakhulunywa ukuthi mhlakabani. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yebandla lezanu PF endawonye nomnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMthwakazi Republic Party onguye osungula lingxoxo.
U-Emmerson Mnangagwa kumele athi imithetho yezanu PF iqine kakhulu ayikhona eZimbabwe, ngoba iZimbabwe igayidwa yi-constitution yona leyi eyayenziwa ngo-2013 izanu PF engafuni ukuthi ihloniphe. So ke sinanzela lokuthi izanu PF from 1980 ayikaziwini ama-elections ihlale iriga. Ngihlala ngisitsho ukuthi Jonathan Moyo wake wakhuluma ukuthi izanu PF cannot reform itself ukuthi izikhiphe kumpower. So uMnangagwa ukhona apha emazwini onalawo.
Njani koloko ke okwethulwa kumongameli ukuthi hayi imithetho yesibili yokhetho eZimbabwe iqine sisaka sibili
ihlala sisizi namagama lawo othona electoral reform, kodwa akula muntu osethe wachasisa kumbe wachaza ukuthi kuyini akusolayo ngalo imithetho ekhona. Ngoba ngiyakhumbula ukhetho luka-2018 silenze sabiza labaphandle abemelika khona ngapho Britain, Europe bonke babuya bezo-observer ukhetho lwesibali. Akula ngisho one owaphume sithi khona kunento embi kube kunemithetho esingabambanga kuhle. Kwakhanya sithi hayi imithetho yethu iyahamba sibili iqondile njalo yimithetho ephosishwe lamazwe amaningi especially lapha kwele Afrika. So angazi ukuthi ama-reforms lawa kanti indaba bengaqambi ukuexecta ukuthi hayi mina ngihlola lokhu kumbe ngihlola i-voter so late ilungise so kumbe ngihlola ukuvota kwakhona ukuhamba so i-consistent. Silandela kuhle and we've been aligning the parliament ever since yafakwayo. So angazi ukuthi na bathini nxa besibona asifuni ukulandela.
Ye sizomoyo moyo ke khonapho ke uyabuza ugolethi ukuthi kanti vele nilikufunayo njengamabandla aphikisa kuyini.
Okokuqala babuDube izekhi Zimbabwe Electoral Commission ayenzi okumele ukuthi ngabe iyakwenza independent electoral board but ikontrolwa iZANU-PF. Ikutshola ukuthi kathesi I think libonile ukuthi bekumele mhla ka 6 December kuqale into ye mobile voter registration. Izekhi isikusulile lokhani yathi sokuzoyenza ukuba ukhiphe indefinitely. Thina njenge opposition njengemthwakazi Republic Party sinanzela ukuthi government iyakwazi ukuthi abantu abaningi babegcwele eZimbabwe laphana bebuya belanda iholiday so abafuni ukuthi abantu baregister. So konke khona lokhu izinto esikhala ngazo babu Golide athi ziright athi ama reforms bona ba right akulanti edinga ku reform but izekhi ayikho independent controller izan PF ngoba ibanjwe ngama CIO labantu bakamnangakho.
Mhm. Kolapho ke Golide ukuthi phela bathi ke izekhi yona ngwayo ibanjwe chaka ngama CIO labantu bakamangabele.
Mina ngangambuza ukuba umqondisi bana bazogebi MRP izekhi ngasho leso sikhathi yabe isingemphakazini ngoba yena nguye osekhulumende na izekhi ze independent board kodwa yes izani PF ikhona ye elo president obuhulumende obusayo but le independent board ukuvala kwabo bavale i mobile registration ama outreach programs kodwa bona izekhi ama office abo lawana avele khona lawana angamukiyo akhona avuliwe okunye ngoba logistical problems bona as parties why are they not engaging the executive of just starting to attack bengakabuzi beingeki ukuthi limiseleni uhambe njani mhlawumbe kube njengoba ibudget ikhona impahla kathi mhlawumbe ngabakabe nama resources that are adequate maybe akabile rollout ngoba ibudget lana kusamele iapprove iparliament. So izinto zonke lezi zinto kumele abantu bezikhangele bengakaqalisi ukukhombana ngeminwe research find out engage because SEC is part of you as MRP as well lanje ibilonga kwapha. Be free enough to go in there and share good habits. Who is not always giving local Kumekanji, Kumekanji. That's a special thing. I think I'm going to take this and I'll be there. I
will see you now. Yes, I was our colleague. I was our colleague. I was our colleague. I was our colleague. I was our colleague.
Babu uDube kuzima ikuthi ubaba uGolide angazi ukuthi ngikhulumela kanjani ku last interview yesayenza sonke wafakaza mhlophe ukuthi yena uyahola ku ZANU PF njalo udriver imota ye ZANU PF okunjengisa ukuthi ubaba uGolide kakho sinsiye ngalokho akulethayo izekhi siyayi engage njani ngoba izekhi vele intola ye ZANU PF akulandlela izekhi enza ama independent decision. So ubaba uGolide nga ngumuzwe ukukhuluma lapha akulanye into ema alisaye ngayikhuluma umuntu wenkosi ngaphandle kokuthi a defend khona kana asitshela khona ku last interview ukuthi yena uhola ku ZANU PF udrive imota ye ZANU PF. Thina sifuna abantu abazositshela ama opinions awo bengesaba ukuthi ibandla labo le ZANU PF lizobathathela izimota leholo becine bengasaholi.
Ye kwalithe ke konapho ke nxa sesikhuluma kuyo phambili pho kumele kwenzweni
amabandla lawo awo babumoyo abakhulumisana labo ZANU ZANU ikhona is an open and independent body approach it. Ubuye lapho ehlele into ethi hayi mina sengiba approach le bayali lokukhuluma lami then as far la lazo lezi yikho manje kasulani la khona and two ngihlala ngikhuluma ekela ngiqondise futhi wabumoyo la angikho lapha ukukhulumela iZANU PF ngoba ngisho sikhuluma seZANU PF angikho lapha ukukhulumela uhulumende ngoba angisho sikhuluma sikahulumende ngilapha ukuthuma imbono yami mina nginje ngusomabhizinisi ozimeleyo ongakazi adle imali evela kuZANU PF.
Kuba uchuma uthena kakhulumeli ZANU kaso spokesperson kahulumende manje kunzima ukuthi ngiyadibhetha la njani ngoba yena awusoseqala lapha kasafuni ukumela iqiniso.
Lo ke ngumnumzana Mkhonjisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party exoxa endawonye lonumzana Joseph Chuma owedale le Central Committee kubandla leZANU PF bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela.
selimemetheka ngamandla igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngesikhathi kusesatshelwa ukuqhamuka kohlobo lwegciwane leli oluthiwa yi-Macron elilobukhali. Sokuqhamuka emkhuhlane wesihudo kobulawayo elokitshini leTshabalala okucatshangelwa ukuthi kubangelwe ngamanzi angcolileyo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi esinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.